Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 kuMpandula 2023 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabukhulu khulu uDokotela Loliana ngithi hambe ebantwini ngithi hambe siyavakatsha kwamanye amazini ehlezi phambi kokhona mana ecabinet abanye bakhaza ukuthi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakubandla lezanu phevesithi sokumele abantu begodlwe ngezokhetho abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhulumisana lenkokeli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. U-Hill District owayekhokhela iqembu leZimbabwe Warriors leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi lasekho. Salethulela ezamasiko ezemidlalo lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhangelelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzakugcotshwa kusasa enkundleni yemidlalo eNational Sports Stadium loba abaphikisayo besithi ibandla leZANU-PF latshontsha ukhetho. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba kuzakuba labantu abaningi emcimbini lo ukuqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo, umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique labanye. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ngalelo ndaba lokwenziwa ngumnangagwa ozigcoba engelanhloni. Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi abakubandla leli kumele bebekwazi ukuba selidumele dlula.
Ukhetho lobuyile lwadlula, kukhethwe ngendlela emangalisayo ngoba kube lokuthula sibili kade siloku sibukhulekela. Sokwedlule, kade sesifika esigabeni sokubana sokumele kufone igovernment ukuthi kona kube le ngqubela phambili, kube lama issues ye-economical development osomele siwakhangela. Akusekho isikhathi sokuthi sesifuna ukubangisa sibangisa, sibangisani kanti sisizwe esinye, singabantu bani. Abethibusika lesinto esobele benze ikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana beZimbabwe sisonke ndawonye, hatshi lokhu abakwenza ukwenzeli labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokho esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu silibachazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi.
Ye, kodwa bona bathi hayi phela vele ukhetho lokutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadiki lapho ukuthi akwenze ukhetho lutsha.
Kanti bona lapho abanqobe khona solako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele phela endaweni ezingi njengalapho kokubulawayo kithi bathethe wonke amasithi elufu ama-MP bathatha wonke amasithi angu-29 awe-council. So babacile yini na eHarare bayenze the same thing, ematozi bayenze the same thing, bathethe amanye amasithi la kwezinye indawo behambe bedobadoba lawa amasithi. So lawa amasithi abawathetheyo ngokucila yini na?
Wena ubona njani kona
kutshengisela ukuthi na ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili, wenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Akula kuthiwa kona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumelelo ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithubeyo sithi na baqiliwe. Kanti indaba ongavuma ukuthi hayi kunokunqoba lokunqotshwa njengoba labo benqobile kwezinye indawo kabavume ukunqotshwa kwezinye indawo kuyezisimpe zothat. Akula nto ezimangalisayo either ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. akubandla lesisisiwa chapha singendukube sithi sebekhulumisana lenhlanganiso yeSADC ngokwenzakala kweZimbabwe. Unomzana Promise Mkwananzi ophethe kwamanje isikhundla sesikhulumele sebandla leli uthi umnangagwa ugida esigqakezela.
Sobe kere ite mwenzane e koti ondi besi ukeke kiti dan tu kwa kula keto mizuwaya kufuze wendu uketo olu kere gine olu konti mele napa uza kuma kono mkote ele uvizi ele Zimbabwe njalo kusibi ili ili niyaga ni niyaga sisiye makoti ya wazi mne wetu sisiye makoti kota makoti etu asesi chengi sile uona mkazi uuti sisiye na lecho ile ala gilo na akul loko izi nukazi wani ufora konga na seri kisiji ni yago vetele la yona eke yileyo
Pho kuyiwa phambili liza kwenzani Mkhwananzi?
Kuyiwa phambili kuhamba ngesigaba se-diplomatic mission. Kukhuluma labantu bethu asebehambile emazweni athiyeneyo sekuchasisela inkokheli kakhulu ezesadakhi okwenzakalayo eZimbabwe kuthi akunakhetho olwenzakalayo oluqondileyo ukhetho kuze luyenziwe kuthi izekhi idilizwe kubunzo omenye inhlanganiso ezokwenza ama-election isupervisor iSADC le-African Union. So kuqalisile lokhu izithunywa zikamongameli bakonelson Chamisa ezisabalele i-region yonke zisiyakhulumisa ngabakhokheli bakhona ngale zibabonisa njalo zibaqinisa ngeposition eqondileyo ethathwa yinabade besenzane behlola ukhetho lwaseZimbabwe esingathi thina yi-SADC Endeavour Mission layo evumela lathi ukuthi ukhetho lolu alufazanga kuhle kufuze kube nokhetho olutsha olumgceke oluhamba kuhle.
Kodwa-ke abakubandla leZANU-PF bathi phela uze kuguqulwe impumela yokhetho lelo kumele kuhanjiwe emthethwandaba hathi i-SADC ngoba bathi i-constitution phela ikhona. Sikalo sombuzo sokuya kuguquka njani khonokho?
Thina asithathi ma-instructions kuZANU-PF siyacubungula indaba esikhandane lazo sisenza ama-districts ethu sodwa njengenhlanganiso ye-TCC ikhokhelwa ngobakunelson Chamisa inhlanganiso yeZANU-PF layilombono wayo kuqondile yenze kwenzayo thina okwethu esikhutshela khona i-position yethu njenge-TCC yokuthatha sayange emsifandana siyaphambili ngohlelo lokumobilize ama-citizens lokukhonsulta nokuzwisisa ukuthi bona ama-citizens abayibo abaningi belizweleni acabangani phela bafuna kwenziweni ukuthi into leyo yenziwe yizane ikhiphe kube lehlelo lokukhetha kutsha umongameli weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Vethemba Mhlanga, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo ekweleBrithani.
Lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla leZanu lo Mnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize ngoba sebefuna ukuthi betshengise lokuthi hayi bona ukhetho baluwina ukhetho lwakade lukhona ngoba ngitsho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga watshontsha isihlalo leso yikho okukhona futhi akusasa nje sokugcwalisa umthetho nje kuphela kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenzwe ngendlela efunwa isisekelo selizwe ilokho ikhona. Yabo khona ukhona udokoza lo liyana ngithi ehambe ebantwini ngithi ehambe siyavakasha kwamanye amazingu ehlezi phambili kwakhona mana ecabinet abanye basuka besithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Abala ndaba lakho yini khonokho Mhlanga?
Bengazithaya ingani abala ndaba lakho kodwa into okumele siyinanzele gidi ukuthi iminyaka emihlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yakuthi kwenjani le nto ethiwa yi-engagement into yokudlelana lamanye amazwe ukudlelana namazwe anjengabo-Britain labo-America beyiqakathisa kakhulu ungathi akhangela sibili zonke inhlekede zikhona uhlekede beyokuhambisa phambili uhlelana lokudlelana ngamanye amazwe manje kathi sibazadlalana njani lamanye amazwe nxa ukuthi befika ngale abantu labana beqala beyobuza bethi hayi kathi indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani yikho-ke okuzabenzenjani kengalali ebusuku lamini lantambana
ye nxa sisikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babevelebele njongo yokuthi kuvuleke phela amadubu ukuthi bakhulume lamanye amazwe akusezokwenzakala ngombono wakho.
Kuzenzakala kodwa kuzenzakala njani kungani inkulumo ikhona asenjani ayisozi ibe ngenkulumo eqondileyo babethi behlala phansi nje khona phana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe indaba iyabe ilokhu icalisa emhlanganweni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho lya uyabona ke duku ukuthi sibisela zonke inkulumo ezingabe siwa khona isizibisela emu yikho mina engibona injani njalo kuzabe nwaya ukuthi beze becine besithini kukhulunywe labe qembu lesisisi ngibona ingani yikho kuzakugcina kufiya khona okusegcekeni ukuthi uthetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngisho la kancane
ye khonoko ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu bezimbabwe
sonke kwenzakala uyakhumbula laphana umuyi umgabe ukuthi ucine ukukhuluma njani lolo Tsvangirai ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha ngoba kwakungesela okunye okwakungohamba ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzela ungazange kube njani ukukhuluma khona kuyami yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje kwabaduka ukuthi kumele kukhulunywe omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho-ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawina ukhetho lolo i-CCC izabe mina ngalisidali winanga lenza into zobugulu khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuya kethi hayi madoda lawoma asihlaleni phansi sikhulume alike nithi indaba zenu lezelimo engazo ngale siyalizwa lithi lagqila siyalizwa lina lithi lawini kodwa hayi liyabona phela futhi umkhandlo lo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kusenzakala konke lokhu bawamhlanga siyabona ukuthi kulabantu phela ezimbabwe pho kumele bona benzeni kumele belalele bamelele kuyathiwani kona
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha wadiwe ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitradini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho olwadlulayo ayisiye yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kunokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no bese bezilungisela ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izweni leli nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathola imisebenzi thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokho selokubona ngani akumele kwenzeke kweminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduli kulokuzonda manje nxa kulomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitikiso mentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga
ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini
umnumzana bekuthemba mhlanga ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le studio 7 eselondon kwele bhilithane singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-associated press babika ukuba abantu bekweleni nje bathengisela emigwaqweni besithi kumele ibutho lakwele-france liphume liphele kulelo lizwe ibutho lakwele-niger lisanda kuhluthuna intambo zombuso ele-ukraine libika ukuba namuhla liwise indizamthina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamathumi amabili lambili 22 e-Odessa lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Rogers okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko
siqhubekela phambili namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi umzilikazi kamajobana namhla-ke sixoxa lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe ye sakwamukela kuhlelo mathe
ngambingelele mthakazi omuhle phinde mbingelele kuwe msakazi ngithi sokusondela usuku lomgubho wenkosi umzilikazi sokusele nje insuku eziyisikhombisa lapho ukuthi esizabe silugubha sikhona kobulawayo sisehla silubhekise khonale ematobo engathi 22 kilometers endaweni okuthiwa kusemhlahlandleni esigodlele senkosi umzilikazi lapho eyayizize khona yaze yakhothamela khona ngo-1868 mhlaka 10 September lapho isizabe sigcina sikhona
siyakuzwa kwabalanda lo nyaka kuyabe kulani
lolu hlelo luzobe lume kanje luzobe lusukusela endaweni okuthiwa kusemathobana luzoqala ngo-7 ekuseni lapho esizosukela khona isizwe sonke jikelele lapho esizohlangana khona emathobana ngo-7 lapho esizomatha khona sisuka emathobana silubhekise emzilikazi mase sisuka emzilikazi simatha sihamba ngolukhing lobhengula road silubhekise endaweni lena okuthiwa kusegcekeni lenqala. Ngiyazi ukuthi abantu sometimes basuka bengakwazi bebona igceke, bengazi ukuthi ligceke liminani ngoba ungananzelela izimpawu lapho inkosi ezazisenzela khona imisebenzi kaziphayiwanga njengalapho kwaZulu. So sizabe silubhekise egcekeni lenqala, ma sisuka lapho sizobe simatha sonke silubhekise e-City Hall, lapho esizothola khona amabhasi azabe maningi impela amabhasi uZulu, lapho uzogadela khona amabhasi nemitshova sesilubhekise ematobo kuyabe sekungu-9 o'clock. So okuyukuthi uZulu kabuye wonke ephelele emathobana. Ma washayelwa ngu-7 emathobana ngothola ukuthi sesisukile, gijima-ke wena uye e-City Hall lapho uzothola khona amabhasi azasuka ngo-9 kusiya ku-10 azabe lokhu ethutha abantu laphana silubhekise emantobo. Lolu hlelo luzobe lume kanje, luzobe lukhokhelwa zinduna le-MCO Imthwakazi Organization Cultural ekhokhelwa ngoba kuga, namabutho azabe khona nabomama bethandanani bazabe bekhona, nentombi zomhlahlandlela nazo zizobe zikhona, noZulu wonke jikelele uvunyelwe wonke umuntu. Siyacela abantu bakithi ezepolitiki impawu izikipa singazifaki ngoba siyabe sibungaza umkhosi wemzelekazi. Wayengahlukanisa abantu ngezepolitiki, wayekola sonke isizwe sikamthwakazi. So kufadingakala ukuthi sonke sibeni khona. Indaba yepolitiki sike siyime nje kancane ngayo
qiba khonapho kwabalanda.
Kuzobe kukhona, kuzobe kusindwe ngabethole, amabutho ediya inyama iyabe ikhona kwadliwa nje kunjalo. Usuku mhlaka 9 September singakhohlwa, 9 September ilusuku lolo esiyabe sikhona koBulawayo. Amabhasi ayasuka la eGoli nge-Thursday.
Hayi, siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifisa ukuthi namhlanje sikhangele amahubo 2, ngizokubala amavesi amalutshwana. Kungani izizwe zixokozela labantu benakana okuyize? Amakhosi omhlaba azimisela, lababusi benza ugobe ndawonye bemelene lenkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo, besithi asiqamule izibopho zabo silahle intambo zabo zisuke kithi. Ohleze emazulwini uzahleka, inkosi izabahleka uSulu, khona izakhuluma kubo entukuthelweni yayo ibethuse ngokuvutha kolwaka layo. Kube kanti mina ngibekile inkosi yami phezu kweZiyoni, intaba yami engcwele, ngizalandisa ngesimiso. Inkosi ithe kimi, wena indodana yami lamhlanje ngikuzele, cela kimi ngizakunika izizwe zibe yilifa lakho, lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. Uzazebephula ngentonga yensimbi, uziphahlaze njengembiza yebumba. Siyabonga namhlanje. Ngifuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu nguye osesihlalweni obusa yonke into. Ngiyakhumbula ukuba kule mthandazweni ekhona eseyini ebhalwe emabandleni ethu, siyabe sikhuluma uNkulunkulu simuthi ngumnini mandla wonke ngelinye ibizo lakhe, njalo ngolunye uphawu lwakhe elokuba uNkulunkulu. Ukuba ngumnini mandla wonke kutshoni? Kuthi ukuthi uNkulunkulu wonke amandla ngawakhe, ungaphezu kwawo wonke amandla esiwaziyo lapha emhlabeni, ungaphezu kwabo bonke ababusayo, ungaphezu kwayo yonke imibuso ekhona. ngoba unguNkulunkulu. Lokho kuqhakathekile ukuthi sikuzwisise. Nxa sikhangela lapha amahubo 2, ngifuna ukusidonsela ukuba sikhangela isimo sethu thina njengabantu. Isikhathi esiningi into elethu kuba sibe nokudangala, silahlekelwe lithemba, yikuba thina nxa sikhangela isimo sethu, sisikhangela ngamehlo ethu, sisikhangelela eduze lapha thina esibona khona. Manje lapha siyananzelela ukuba izwi likaNkulunkulu lithi lona, yena ohlezi emazulwini uyahleka, njalo ubahleka usulu. Indaba uNkulunkulu esenza njalo kungenxa ukuthi yena nxa ekhangela izinto ubona isiphetho sento, kabona ukuqalisa kwalinto, kaboneli emaduze, amehlo akhe kafiphalanga, ubonela khatshana le lapho kuphela khona into lendaba, lapho ezaphelela khona. Yikho uNkulunkulu ehleke sithi kambe shiwo izizwe loba zingaze zixokozele, labantu benakana ukuyize, bengeke benza lutho entweni uNkulunkulu abeyihlose ukuba ayenze. Lokhu kuletha njengenkuthazo kuwe ukuthi kungabe kulesimo esisempilweni yakho okokuthi nxa usikhangela ngamehlo akho kathesi, ngoba ubona kufiphele, ubonele eduze, ungaba ngumuntu odangalayo, ungaba ngumuntu othi manje lapha sokuphelile, isimo leso esimelane lawe uNkulunkulu asehlule asikhiphe, kube lempilo entsha, kube lokunqoba okuzayenza ukuthi wonke umuntu abe nentokozo. Ngakho-ke ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli ukuba ngicela ukhangela izinto ngelihlo likaThixo. Ungayenza njalo, ithemba liyaqhubuka phakathi kwakho, uzaqalisa ukubona ukuba kambe bena benikhangelele eduze.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, sibeka bonke abantu abakho abalaleleyo, sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Sinokuthokoza ukuba wena uyinkosi njalo uyanqoba yonke into. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwenza batha uTaboka Ncube uxoxa loNehemiya Sihlahlabani Moyo, wakhethwa ukuba ngukhansela weward 17 eBruna Park.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika-17 ngiyathembisa abadala ukuthi hayi ngifuna bengithume njengakhonokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala banithume ezikhalezini zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelele counseling ukuthi hayi abadala bekufuna bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Ye, into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazo ipolitiki ngisanje ngisasemncane ngisafukela nje khonaphana sibona kusala boTsvangirai ngisasesikolweni laoRobert Mugabe wanginika umdlandla wokuthi nami ngilesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami ward 7 eBruna Park.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo? Ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo.
Hayi, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kulatshintsho awaboni utshintsho olubakhona le phathi eloku ikhona ahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathini esiningi intsha ayitholi ingangiso, cause uzabe ethi hayi noma singaze sivote kuyafana vele kuzabe kuloku kungatshintshi lutho.
Lo-ke nguNehemiya Sihlahlabani Moyo, ubexoxa loTaboka Ncube
wawunqoba phela ku ward 17 eBronaberg. Wezemidlalo uHitstrick waye ngukaputani captain we waphinda waba ngumqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ngasekho. Kubika uJoseph Njanji.
USthrick udlule emhlabeni namhla ekuseni njalo obulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. Untombi kayise Khumalo okhulele uStrick njalo obesebenza esikolo esasungulwa ngumuyi esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi uthi balahlekelwe kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
This was a very difficult time for me, especially because where I am today is because of uHitstrick. UHitstrick is khule sonke nyathi. When I came back from South Africa, one touch with Strick, and then ngabuya ngazosebenzela academy yakhe, and Strick Cricket Academy, as a fact. I didn't know anything about the cricket, but he taught me. And one thing I liked, ngaye usithu ngenza mistake, ekuvezele eceleni, ngithi Ntombi, ngaleso sikhathi ebekhuluma ngesiNdebele, uzakubonisa kuhle kuhle. And nxa understand ekutshele futhi uzangikhona ngicela ungitshele nxa ungazwisisi kahle into engikutshela kube ngomunye umuntu ohlukileyo. Thina njenge-company we've lost a father, a brother, a friend. USthrick uba ngasoze umbone ezondile, not even one day bengingakaze ngimbone ezondile ukuthi uyazonda lokhuyana ukuthi umbone ukuthi umuntu usefuthana naye phakathi. Bengihlale enje ngizihlekela. Mina behlale mbiza mkhaya wami. Last week, on the 23rd of August, when they said ukuthi wangikhona sefile, wangifonela. Wathi, hey, Ntombi, I know ukuthi abantu sesithi sengifile, but hayi angikaze. Lizafika ilanga and usekuseduzane. Ngicela lisale libambini this stuff. Sakho ukuthi uStrick ungakhulumi njalo uzaba right at high. Uhlunge mbuzwayo akusayenzi everyone mkhaya wami, but anyway uNkulunkulu nxa sevumile ngizahamba.
Wawucubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi uStrick udlale indima enkulu ekuthuthukiseni lo mdlalo ukele Zimbabwe.
Ya uStrick umuntu usilile oncedise ikhriketi ungakhayela ikakhulu kudusulwa kobulawayo ngapha uncedise abafana abaningi ukuthi bacinise bedlala i-national team. Umuntu owele passion ngecricket uyayithanda kakhulu. Siyabona futhi wasiyakhela le nkundla ye-cricket i-Strick Academy, kodwa ayiqine sijijikizwe ngendaba lezi ezayidlakalayo, kodwa lokhu akutshintshi indlela akade yiyo yona. Kubasekeli bomdlalo wekhilikithi ukuthi umuntu oncedise kakhulu ukuthi ubulawa yithuthuke emdlaleni wekhilikithi. Lahlekelwe kakhulu ngokutshona kwakhe i-Strick.
Kuyele Thanengomasha ukhomishini ye-Sports and Recreation Commission uthi umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe yindoda emadodeni. Uthi i-commission le ikhala lomndeni kaStrick obesele minyaka yokuzalwa engamashumi amane lathuba munomunye ubhubhele eplazini langakibo enyathi. Siyikhangele umdlalo wenguqu. Nansi impumela yemidlalo yesigaba seCasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Highlanders litshawe nge-2 kanyanga le-Chickenini enkundleni e-Barber Fields. Ngokwesibili kudliwa kweqembu lebhoso komncintiswano walo nyaka we-league ngemva kokuba linqotshwe ngempumela efanayo ngeviki edluleyo ngele-FC Platinum. Iqembu le-Triangle United litshaye le-ZPC Kariba nge-1 kanyanga seGibo. Ukuthi ele-Capes United libe ngutshikilobhanqa 0-0 rele-Black Rhinos emdlalweni obusebhatha ngaseNkabazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakumandla leZanu-PF City sokumele abantu bekhohlwe bephinde ngezokhetho. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebekhulumisana lenkokheli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. UHitstrick owayekhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhelekithi ngasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.